Ilunga le komiti yedale yePhalamende Public Accounts Committee umzana Phono Mahlutsi ukhokhele ingxoxo phezulu ukukhathazeka kwabo ngodaba lolu lona athi kumele lulungisiswe ekhuluma ngomvulo ngesikhathi ikomiti le isamukela umbiko ngesimo samatshele kweLebotswana Mahlutsi uthi uyadanisa kakhulu ukuthi kulezibotshwa zakumanye amazwe ezedlula amakhulu amahlanu i-524 ezibikayo kulelo lizwe ngomnyaka ka-2019 bekulabezibaba bedlula amakhulu amahlanu i-502 abakade besezintolongweni njalo bebotshelwe amacala atshiyeneyo eBotswana inani lama bandintu wonke akuqela ezalwane zalelo lizwe liphose lifike kunkulungwane ezine i-3882 ukuze kuphungulwe inani leli uMahlutsi wethu kufanele kube lemizamo yokubuyisela emuva abokuza ukuze bayebhika besemazweni abo.
Phalana ipepuisano le bankani balona bilateral level
abokuza baningi kakhulu, bengibuza ukuthi kanti akula ndlela abangabuyiselwa emazweni abo ngoba balakho ukuphazamisa abantu abethu. Uma kusenzeka amazwe abo kabathathe laba bawonayo bayekibo
businyi botaya kotasi.
Usikomichi wemajele unkosikazi Dana Marathi uthi lokhu akumelanga kube lohlupho olukhulu ngoba kulemithetho eyabotshelwana phakathi kweLebotswana lamanye amazwe akumanyano weSADC phezu kokubuyiselwa emuva kwabokuzwa basemajele eBotswana. ELiZimbabwe laba ngelinye lamazwe akuqala ukungena kulesi sivumelwano kodwa imithetho yakhona ayikalotshwa ukuze iqale ukusebenza.
We have bilateral agreements and memorandum of understanding that we have signed with other countries.
Lano esesizilobe lamanye amazwe ikakhulu aseSADC phezu kokubuyisela abokuza abasemajele, kodwa lokho sisakhangela ukuthi imithetho esemazweni atshiyeneyo iyahambelana na.
Liya lisanda inani lezalwanza kwamanye amazwe ikakhulu ezivela eZimbabwe ezidala amacala atshiyeneyo. Abanye abeZimbabwe kweLebotswana bafana lomnumzana Nkazimulo Nkala bathi amanani ezibotshwa zakwamanye amazwe lezi onela ezinye izimvu.
Regarding sending prisoners back to their countries kuqondile kodwa angiboni ukuqeda udubo lokudala kwamacala kungaphathisa kuphela uma issues e-congestion.
Abantu abangalamaphepha ababekwa beyibo abahamba phambili ngokudala amacala bedinga indlela zokuziphilisa. Kusenjalo sikomichi wemajele Marathi uvize izolo ukuthi abasemajele sebezavunyelwa ukuxoxisana lezihlobo zabo kusetshenziswa amabonakude we-video conferencing. LeBotswana lamisa ukuvakatshela emajele enyakenye kuyindlela yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Ngingumqondisi Dubo, indaba yase-Studio 7, ngisakron kweLebotswana.